abasitshele zona siyazazi bese vele bahlala aziyenzi nehluko kuloko kukhona vele kuground. Kuqala sihlangana lawo amajahara sekukabile sahlangana lawo mhlaka 23 December sasithembisa ukuthi by end of the festive season kutho ukuthi khonapho kuzola nje i-New Year kwakufanele kufiyela ama-cues kungasila sazohlangana la mhlaka 7 March sasitshela njela ukuthi hayi by end of March kuyabe kungasela ama-fuel cues kodwa kuloku siba worse and worse asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuthi bona bathi ifuel ikhona bahlala besithi ifuel ikhona namhlaka tokutsha sitshele khona ukuthi i-problem ukuthi kule problem ye-communication ya abantu sebesenza i-panic buying ngoba bezwa ngathi kumbe babona ngathi ifuel izakhwela intengo so yikho sebesengathi wonke umuntu esethenga but wonke umuntu okuground olemoti yakwazi ukuthi noma nje kungela panic buying le ayijovele abantu bengasela fuel wonke umuntu usehamba ku-empty tank akusela lutho.
Kuyini eselikukhangelele okungayenza ukuthi upholo lube
angithi bathe wona kade sibabhadala imali ekwana 1 month wakufanena kushuti ifiri ukukhuluma kakumangulu uthe usenza ama-letters of credit akwanisa ukuthenga ifiri engasenelisa fose okwamaviki amathathu alandelayo sesizabona nje kumaviki lawa amathathu alandelayo ukuthi kuzaba lo mehluko yini ngoba uthe liqalisa ukubhadala kusukela last week kodwa ngokwazi since last week ngokwazi kwamila babo bonke abalezimoto akukabi lo mehluko asazi kumbe ngeqiniso ngoba ngasitshintshisana lawa ma-letter of credit kodwa ukhulume nginombolo ezikwanisa ukuthi ute ithi yena ubhadale 153 million which is quite enough ukuthi kube le fuel eminingi ezizajova phose amaviki amatatu alandelayo so asikaboni mehluko thina ku-ground esikufuna soma-credit note esikufuna ikuba kwi-fuel abantu benzuza i-fuel kungelayini bengalayini.
Yiwaphi amacebo elintshele wona umnumzana Charles nomnumzana
okokuqala besibuza ukuthi kathi kubangelwa yini ukuthi likhuluma izinto ezishiyanela lokhu okwenzakalayo kuground sambuza njalo futhi kathi kungani vele lokhu lithengisa ishiyo ngamabhondi nothi naliyithenga nge-foreign currency sambuza njalo ukuthi kathi sibona amagaraji amanye adeyuthi ishiyeli nge-foreign currency abanye abavunyele kubangelwa yini khonokho so yimbuzo esikubuze yona ukhanya layo impendulo esithi hhayi khona ezadingisisa kakabi kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kahle kahle and ububi wakhona ukuthi uminista layo umuntu osesemutsha ngithemba layo usadingisa ukuthi ezwe ukuthi ku-ground kuminjani
lanxa selikhulume lo mnumzana Mangudi alo mnumzana Charles lokho kungathembisa ukuthi isimo lesi sizaba ngcono isho kuswelakala kwamafutha
singazi kwabanye bantu but ngokubona engikubonileyo abantu bebuza imibuzo bekhanya sekwala ukuthi akula muntu osuthisekayo hayi khona sizahlala senza ama-deliberations ibuzame ukuthi madoda libone njani but ngokukhuluma la ngemibuzo engiyibonileyo kuyakhanya ukuthi amalunga ephalamende awasuthiseki incazelo kade ziniwamajaha kungani ngoba zibona ukuthi abala ncazelo esijengisa ukuthi kahle kahle kuzoba le fuel izakwanela
sikhuluma nje wona umumo wamafutha lawo efiweli usunjani kanye lo wamagetsi
kathesi sokuwese sokudlulisa amalawulo ngoba ngiyakutshela ukuthi kulezi suku kade zisedlula kukwanisa ukuthi ulayini iyephela uselayinini kathesi akusela la malayini ngoba umuntu wonke sefuna ishiwe sepho ngokuba kuyagcwala umgwaqo wokuthi vele ngasalayineyi wonke umuntu ezefuna ukuba yinumber one kumbe ebe ne-chance yokutola ekwazi ukuthi akusele yini i-chance engayitola kona amalayini kathesi asakwaniseki ukuthi abantu behlale bezinze elayinini abasela patience abantu.